oqala intaniso le-human rights. So i-unfortunate ngabo yikuthi bona bayinhlanganiso kodwa bemelele iqembu elithize eliphikisayo. Kuyanazeleka ukubana konke abakwenzayo vele bona awuzange bangaphapha bathikazelela ibandla elibusayo lezanuphiwe. Ngoba lokho abakukhulumayo kungamanga aluhlanga. Sihlale njenge-parliament sadibeta i-electoral bill yatshintsha wavulela labo kade vule ngakhona labade kusehlika ngenxa yomthetho wehlula. Konke lokhu kwalungiswa abantu sebeqhasha umkhampena asikezwa umuntu ohlukuluzwayo asikezwa umuntu oyalisa kunezinto zakhe ngikhuluma nje kuthangethange i-MDC Alliance imele demonstration yayo mayelana ngendawo zonezi ezama-electoral reforms noma bekwazi ukubana i-constitution ithi yona ngemva kokubana ilanga selifakiwe le-election akusela nto engatshintsha for that election kodwa ngenxa yokuthi bona the democratic society bavunyele ukwenza i-demonstration yawo kuqala siyakwazi ngesikhathi kusambusa unyaka womgabe mhambe sanyiswa entoile ningi lethile sibe ngacela ukwenza ama-demonstration amapholisa abalisi kodwa kathesi bayavunyelwa i-TV yabakhava sengingabona ze-MDC bephuma omabuthanisa namanye amaphathi a-TV bayakhava ngoba konke okwenzakalayo sokwenzakile kuhamba kuhle so angazi ukubana bafuna ukuthi kuze kube njani.
Banike imizekeliso yokuthi kulamasotsha amaningi ezigabeni njalo abanye bakunhlanganiso ye-ZAC kukanti kulokuhlukuluzwa kwabantu ukuthi alethe ama-registration slip okuvota lokunye nje okuninginingi.
I-ZANU-PF eyakwenzayo yona yacela amalunga ayo e-ZANU-PF enzela ukuthi kona sigedle umumo sibone kona rayi endaweni eyenze isigabeni esimbi nxa sinini singawina abethu amalunga ethu ba-registile na. So lokwana kwakusenzelwa abantu abangamalunga e-ZANU-PF not nje umuntu wonke jikelele ngabama-MDC inxabekuze bona ekulebonini embashi yabo ibavunile ukubuzimbajeyokuthi umongameli omusha besuka umnakako uvule konke i-union iliziwe i-amerika iliziwe i-britain iliziwe ikhangele then izo-observe ama-election nawo manje akathi lekufuneka ukudlela khonapho yikuyini kahle kahle.